soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uthandira yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo. Ngoba lokho akwenzileyo kungabulala iparty eMDC, ifactionalism ayisoziphele ngalokho. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty yeMDC.
Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kwaMnumzana Nelson Chamisa ukube ephethe intambo zokukhokhela ibandla leMDC team.
Inhlamba $17 ayenelisi ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale irent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu bethu, sibhadalele ukudla le school fees, lama bill, ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izinto eziningi ngama four rooms.
Abahola imali zempentsheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu. Izizalwane seZimbabwe ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezitshayele ihlombe ikhomishini yamalungelo oluntu ngokubiza umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda udubo lokuxhasana ngemihlobo lezenophobia elizweni lelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kokheli webandla eliphikisayo leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai usekhethe omunye wabasekeli bakhe uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi abephethe intambo zokukhokhela leli bandla azephindele ekhaya evela kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
UMnumzana Nelson Chamisa ngomunye wabasekeli bakaMnumzana Morgan Tsvangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube loMnumzana Elias Mdzuri. Abaningi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathu laba ngoba kuveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sikaTsvangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokho kuphakanyiswa kukaChamisa kungakhwezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabasekeli bakaTsvangirai, uMdzuri loMakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. UMnumzana Leopold Mnende enyala ezincithi ithi uTsvangirai usehluleke ulungisisa ukufuthelana kusebandleni lakhe njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzadle kulibulale.
Ukwenziwa nguTsvangirai akusatshiyananga nalokhu okwakusenziwa ngumgaqo. UTsvangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo. Ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty eMDC, ifactionalism ayisoziphele ngalokhu. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty yeMDC. Kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTsvangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi ecubukula ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandlaleli akwenzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla leMDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli njalo kuyafeza obala ukuthi iMDC lebandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo abanye abakhokheli kwiMDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla weMDC uDr. Morgan Tsvangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinaso uAshley Funye uthe ukuthuthukiswa kwaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya labanikezwa amathuba okukhokhela.
Phakanyiswa kaNomzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president weMDC kuyinto ke esiyamukelayo ayo ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayichuthi ukuphakanyiswa yena yedwa ayisuthi ukuphakanyiswa Nelson Chamisa but kuyikuphakanyiselwa kwama youth wonke awelize jikelele ngoba it kuyanika ke iconfidence especially kuma youth akade ngakhangeleli wenza into zepolitika but babona ukuthi no lati sile siyakwanisa ukuphiwa ichance yokuthi sikwanise ukuzibusa siyakwanisa ukuphiwa ichance yokuthi sesihambele sihambe phambili
ingxenye yabasakhula eMDCT ikhulume namhlanje imelwa ngumgcini sihlalo wayo umnumzana Epson Chitsiba ixwayisa uMakhube loMdzuri bona abase South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano oweMDC Alliance uMdzuri nguye okade ephethe ubukhokheli beMDC umnumzana Tsvangirai engekho uChamisa ubephethe ubukhokheli beMDC Alliance kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTsvangirai ezinye ingcithi zombusazo zithi ukukhishwa kukaMdzuri lokungakhulunywa kukaMakhuphe kuhle kutshengise ukuthi uTsvangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula. UChamisa wenelise iminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalonyaka esikhundleni sokuba ngomgangeli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumKipton Bebe.
Kusenjalo ibandla le-People's Democratic Party lithi lisekela inyathelo likamnumzana Tsvangirai lokuthi umnumzana Chamisa abe ephethe isikhundla sakhe kuMDCT kanye lakumanyano weMDC Alliance lapho iPDP elilonga khona. Embikweni eliwethulela namuhla ibandla leli lithi lizakwamukela umnumzana Chamisa kuze kufike esibangeni sokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli nxa kungumnumzana Tsvangirai omnika leyo mvumo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxele siphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
I-management committee ke ye-PDP ihlalile phansi izolo elomhlangano eHarare yasivumelana ukuthi isekele ke isibopho lesinqumo besenziwa nguMorgan Tsvangirai ngoba ingxenye ye-MDC Alliance. Yikho ke izinqumo ke ezenziwa ke ngulo esamkhetha ukuthi akhokhele i-alliance siyazilandela sivumelana lazo.
Lina kukho okunye lingakutsho ukuthi ngabe bayakhethana bona kumbe beqale bezwisisane ngalolu daba ngoba lokho kungaliphambanisa kumanyano wenu abanye bengasuka kumbe ibandla lelo lingadabuka phakathi.
Yes, thina njenge-PDP kasifuni njalo kasithande ukuthi singenele ke kupolitiki yamanye amabandla kodwa ke thina sima ngezinqumo eze-alliance kumbe bahlele phansi beyiphathi kumbe nguyeuMorgan Tsvangirai okhetha uChamisa thina samukela ke okuvela kuye samkhethayo ukuthi abe ngu-chair we-alliance ukuthi hhayi kubandla lami ke senza khetha uzibani angimele thina-ke kasibi lohlupho lakho kodwa-ke asifuni ukungenela kupolitics zebandla le-MDCT.
Nxa kuyikuthi i-politics zebandla le-MDC lazo zingagcina seziphambanisa umanyano lo we-MDC Alliance ke
bonke bahambelana le-alliance ngoba nakho phela labanye abasekelo abanjengaboMdzuri bake babonakala ke kwamanye ama-rally ze-alliance samukela bona labo esibabona bebuya bezosebenza beku-alliance.
Njengoba lina lalikhethe yena ngokwakhe umnumzana Tsvangirai, umnumzana Chamisa laye liyamthemba yini ukuthi laye ulesi sindo njengomkhokheli njalo i-alliance leyi uzayiqinisa laye ngobukhokheli bakhe?
Ngokunjalo ke uChamisa laye ungomunye wenkokheli esimthembayo, uProfessor Washman Ncube ungomunye wenkokheli esimthembayo, uTendai Biti ngomunye esimthembayo. I-original MDC uChamisa sisebenze laye sakhokhela intsha waba ngummeli wephalamente kwadana kuze kube lamhlanje lokho ngummeli wephalamente. Siyambona kwenzayo enguminista, simbonile inhlelo kade ezenza ephalamente, siyabona ukuthi uyathuthukisa iphalamente ngamadebhethi awenzayo. Yikho kasilamsolo ngitho kasisoli lutho, ezilongo ibandla le-MDCT kuyilo elimbethile lathi hhayi hamba uyekhokhela i-alliance kwesikhatshana uTsvangirai engekho. Sikwamukela kunjalo, kasilamsolo kasilahlupho.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP sixoxelaye ekobulawayo.
Okay. kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abahola imali zepensheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu ngakho bafuna yengezelelwe. Bahola amadola alichumi lesikhombisa i-$17 kodwa imuli ephila eZimbabwe ikhangelele ukusebenzisa amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu ngenyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Tebetshengisela laba basukele esithombeni sikamuyi uDr Joshua Nkomo baya emahofisini eNASA bazodlulela emahofisini kahulumende emhlanhlandlela government complex. ENASA bafike banikeza isicelo sepetition umqondisi weNASA umnumzana Wellington Chinembiri kuthi emhlanhlandlela inikezwe unobhala kankosikazi Angeline Masuku ongumphathi ntambo wesabelo sakobulawayo. Izalukazi lamakhehla iningi abasebenza emakhampanini kahulumende anjenge National Railways of Zimbabwe kanye le Cold Storage Commission bathi imali abayiholayo incinyane kakhulu njalo abenelisi ukuziphilisa lemuli zabo ngemali leyo. Omunye wabasebenza eNRZ umnumzana Emboyera Mathe uthi imali leyo iyinhlamba ngoba ayeneli lutho nxa kuqathaniswa lendleko abalazo. Uthi bazifica sebehlala bengabantu abangamachumi ekamelweni elilodwa ngenxa yokuswela.
And for sure, liqiniso le inhlamba i-$17 ayenelisi. Ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale irent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu bethu, sibhadalele ukudla, le school fees, lama bill, ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izinjo eziningi ngama forums. Ama forums lana kuse ukuthi ngama forums sebe double phakathi. Ngapha ulojisa 2 rooms yelo sala le 2 rooms ukwenzela uthe raise imali 1 room belela abantu bengu10.
Unkosikazi Josephine Jowa uthe ugcine abazukulu njalo ugogo amgcinileyo owayesebenza eNRZ uhola amadola angamachumi amabili lanhlanu i-$25.
Ngilapha ngilabazukulu onina bagubha bafa befile benjalo gogo imali engiholayo kayenelisi incane incane kunjalo kathesi kubuye amabhili amanzi bayavala bafuna 4000 mina ngihola $25 so imali le kayenelisi ukuthi igcine abazukulu. Ngapha uyahamba esibhedlela kuthiwe kufuneka imali ngigula sisendlini sibagcinile ogogo njengoba libona sibamele sinje sibasukumele abakhoni siyagezisa siyathuba ogogo.
Umnumzana Charles Sibanda uthi inasa iziphatha njengenyamazana engazi ukukhulumisana labantu ethi ufuna ukuthi bakhulumisane labantu ukuthi babachazele ukuthi imali zabantu zingapi njalo lezakhiwo zeNASA kungani zingabanikazi imali abayidingayo.
Ukwazi ukuthi imali yethu iyangaphi anti basitshele ukuthi iyangaphi sebenzani phela njengoba bengasinikithe ukuthi sidle anti basitshele phela ukuthi bayisebenzisani.
Umfelokazi unkosikazi Esinathi Mbewe ukhulume ekhala inyembezi ethi inasa yamtshontshela amadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu njalo bamtshela ukuthi bamnikeza imali leyo kodwa akulabufakazi balokho.
Umkami wayesebenza e-CSC 30 years esebenza e-CSC so wasebhubha 2006 so 2006 imali yami yasuka e-CSC ngene naso ukuthi benike lakathe sabanike imali yami and khonapha mpilo nsimanja kona ngikudisa kuniki imali yakho ngatho right la niki imali yami ingasayina ngathi kokona abanjeni lutho.
Obeqoqe njalo ekhokhela abadala laba osakhulayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthe baziqoqile njengezakhamuzi zesizinda ngoba iningi labadala abahola ipentsheni behlala elokitshini lesizinda.
Qoqene njengabantu izizalwane ezihlala ama-pensioners ngoba isizinda ichabalala mostly kwesiqasele khona indaba leyi kulaba bantu abadala baseze railways bahola imali ncane njengabo $17-$20 uyababona ukwehluleka kwabo lapho behlala khona.
Osakhulayo obeqhuba abadala abangasenelisi ukuhamba umnumzana Brian Captain Bongani Netta uthi uphatheke kakhulu ngenxa yokuthi njengabatsha akulamsebenzi njalo bahlezi ethi lolu luhlupho olukhathaza ilizwe lonke ngoba abasakhulayo bagcine ngabadala laba abangasaphiwa ipentsheni.
Abadala yiwo abasikhangele ezindlini, thina njengama youth asisebenzi. Abadala basebenzile iminyaka eminingi kanti but ungakhangela imali asebezihola ezama pensions abo azenelisi ukubagcina. And if you look at it ngendlela eku situation yakhathesi, into leyo affect bona bodwa, ye affect a lot because it's a broader national crisis. So kuswelakala kwemali ezabadala ku affect a lot because thina sihlezi abadala yiwo abasigcinile. So sithuma ngoyo selala yesiko ngenxa yemali abaziphiwayo.
Iningi labantu abasebenza kudala lihola imali ezilutshwana kakhulu, njalo kwezinye izikhathi ziyahlala isikhathi eside imali lezo zingabuyanga. Kodwa inhlanganiso okumele zikhiphe lezo mali azitshengiseli ukukhathazeka ngokuhlupheka kwabantu abakhulileyo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sihlolisisa imizamo eyenziwa ngabasemazweni abafisa ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ilunga lebandla lezombusazwe eliphikisayo kwele Kenya selixotshwe elizweni lelo lithunyelwa kwele Canada ngemva kokuphatheka ekugcotshweni kokulingisa okungekho emthethweni kuka Raila Odinga ukuba ngumongameli walelo lizwe, etshengisela ukuba umongameli Uhuru Kenyatta waqila ekhethweni. Umiguna Miguna isizalwane seKenya esesi lengwalo zokuba ngowase Canada. Sokufe abantu abayisithupha engozini yokuzamazama komhlaba kwele Taiwan yachiya izakhiwo ezimbili zezitezi zilengile okokuthi zingawela phansi iloba yisiphi isikhathi. Uhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Lamhla uChris Gande weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Angela Moyo Hardy ohlala edolobheni lePennsylvania ngapha kwele Melika.
I own an elder care agency sigcina abantu aba over 55 ezindlini zabo, sibanceda ukuthi bengagcini sebese ndaweni ezinjengabo, you know, nursing home, ama assisted living.
Likwenza njani lo?
Sifika sibe imuli yabo engikhoyo, you know, the family in absence. Ukuthi umuntu sifika ku stage lesena empilweni abantu sikhula sisiba ngogogo. Ukuthi umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzenzele, umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzi drive, ungasakhumbuli kuhle ukuthi kumele ngithathe umuthi, kumele ngiyebona udokotela. So thina sifika sibe imuli adopted for a small fee. Sincedise ukuthi umuntu ahlale akhule aguge esemzini wakhe.
Likwenza njani ke lokho kule zifundo yini owazenza ukuthi weze wenelise kono?
Mina isifundo engasenzayo ngese business. So as we know ukuthi isifundo se business le mali sikwana ndawo yonke. But ngifunda ngisenza njalo nga concentrate njalo ukufunda abantu abadala, you know, I don't know what you call the elderly, abakukayo abakukileyo, or the aging as we call it here. So just learning we see what the aging, or as we age, the stuff we need, the skills we need, and the skills we need to sharpen, and at the same time the skills I could take advantage of and make a living out of, that's what I turned into a business.
manje nxa usuwenza umsebenzi onjalo awuzange uhlangane lezinye indubo yini eziyazihlangane lo muntu oqala ibusiness
lezo ngazithola sibili. So as such, you know, lapha sikhona thina lapha, first of all, ukuthi ngumuntu we onsund for ukuthi ngingene into any business arena and be taken seriously. For one, ngikhuluma ngiyagiliza esikhiweni, ngiyagiliza kwalaba balapha, ngiphinde ngiphinda ngena ngilo, you know, the color, as we put it here. It's a very difficult, not just industry or market to break into, but just the whole business sphere to be taken seriously as a black person and to be taken seriously as a foreigner. But I come with credentials that a lot of my fellow black people do not. You know, ngihambile ngafunda sibili, ngifikile university eyalapha, ngadlulela phambili, ngayathatha i-advanced, you know, i-degree elaphambili. So ngxaphe ngingena la bantu banokuhlonipha ukuthi, you know, usislow noma isenza kwenzayo, you know, I think into ayenzayo into elengqondo. So kuba nzima but kuba lula nxa umuntu engathatha isikhathi sokuthi akhulume lawe azama ukuthi akuzwisise ukuthi ungubani, uvela ngaphi, njalo ubuya lani.
Manje likhona yini ongaliphosela ilizwi elokukhuthaza abanye ikakhulu abesifazane abafuna ukungena kubhizimusi lapha emelika?
Ye, likhona sibili. Ngithi, you know, don't give up. Sing, you know, ama opportunities akhona and uma umuntu uzinikele uzimisele njalo ufuna sibili ukwenza into yiyo and useqinisweni.
Bakhona esikhathini esiningi ababekhulume ngokuthi ukwenza ibhizimusi eMelika kunzima kakhulu. Ngiyabona ke wakhuluma ukuthi zikhona ingxaki wedibana lazo ezifana lokuthi ngonsundu lokunye okunjalo. Kodwa nxa kubuya lapha esikhwameni emalini ukuthi uqalise ibhizimusi, iyatholakala yini imali?
Kulezi hlengo ama-programs athile abantu asithi ngama-minorities, abantu besi abangasomakhiwa, you know, abantu abavela endaweni ezichiyeneyo, you know, across the world. So bayazama ukuthi ba-promote ukuthi kungabi one-sided ukuthi kugcina kusiba ngowesikhiwa kuphela. So uma ulama qualities wandane ngikhulume ngawo oqala ukuthi uthembekile useqinisweni uyasebenza sibili gadalala and what not, 9 times out of 10 kulo muntu okhona ongakunceda and onga, you know, uthemba ngawo ukuthi lo muntu lo into abuya ngayo singafaka imali kiyo simncedise ukuthi aphumele.
Lo nkosikazi Angela Hardy Moyo ohlala edolobheni lePennsylvania khonapha eMelika. Umsebenzi wokwakhiwa kwendawo yamavinkili lamabhizimusi yakulezi nsuku koBulawayo eGodini Mall ukhangelelwe ukuqala ngumabasa lanxa sokuqhamuke ungezwani ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa kulindawo betshengise ukudana ngembiko ethi izitolo zabathengisa bezimele ziza kuba inkulungwane elikhulu kukanti bona bedlula inkulungwane ezimbili. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni phakathi kwekhansili yakoBulawayo iTerracotta kunye lengatsha zikahulumende ezehlukeneyo kuhlanganisa labantu abathengisela eGodini manje. IGodini Mall ikhangelele ukuqala ukwakhiwa uqobo ekuqaleni kwenyanga ezayo kamabasa, kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi kungemva kwesikhathi. Izathi ingaphela ukwakhiwa kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimota ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Umqondisi wenkampani eyakhethwa ukuthi yakhe indawo eTerracotta, umnumzana Thulani Moyo, uthi konke sekuhleliwe njalo bazaphangisa ukwakha ukuze abaphila ngokuzisebenza bethengisa bengalahlekelwa libhizimusi.
Njenge Terracotta i-contractor yethu Oliviero Construction sivumelene labo ukuthi mhlaka 1 March kulonyaka besithe bona they must be prepared ukuthi bangene ku site baqala umsebenzi. Ukuqala kwabo umsebenzi is to do simple things like ukugombolozela i-site. So sifake i-boundary on the site to make sure we secure the site. After that siyaqala ke ukwenza ama demolition works and then also in those demolition works sifunguyenza is that ngemva maybe let's say 2 months sifuna ukuthi senze i groundbreaking. So leyo groundbreaking okwamanje we are targeting ngesikhathi se trade fair ukuthi senze that groundbreaking activity. So those are things that we've been planning.
Isikhulumeli secouncil yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi sebanikeza inkampani ye Terracotta indawo yokwakha igodini.
Project lay egodini redevelopment ya handed over to the developer mhlaka 25 January. We handed over the site esikumeleleyo kathezi ukuthi mhlaka 1st March baza move on site, but in the meantime silaloko kuthiwa irelocation kulabantu ofanti besuke ngoba igodini kathezi kulabantu abasebenzela khona ama transport operators, ama informal traders labanye nje abalezakhiwo khona pan. So laba abantu baza move by end of February to allow we work to start in March. March siqala ngokudiliza kuma demolition of the site and clearing of the site by the constructor.
Omunye wabathengisa ezimele umnumzana Methuseli Donga usole indlela abaphathwa ngayo yi-council ethi abacaci ngokuthi bazathola yini indawo zokuthengisela ngemva kokwakhiwa kwemolule.
That's the only development in corner. But the way you are doing, I think you really have to be a council. Or change, no, in this case, I don't know. In 10 is there any document, AC signer, or Terracotta, AC council, as a city, would you ever better so okay? Asset, you are taking a temporary basis when he is in down. As a weird and he is in dynamism, as it is. With equal document, this is a signer between our state fathers, the local and the Terracotta,
eZimbabwe imisebenzi emankampanini amakhulu ayikho ngoba sewavalwa ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho welizwe lezombusazwe. Abantu bayakwamukela ukwakhiwa kwegodini mall kodwa bathi kungabachiyi endlaleni laloba kukhangelele ukuthuthukisa ezamabhizimusi kobulawayo kanye lokudala imisebenzi. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zwisa yomculo othi vikela uvela kumama kanola lamagabazi uSthembile Mlotshi waphela usenator LJ's Marabini besiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela lwamukela ngemibono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukube phethe intambo zokukhokhela ibandla le-MDCT. Ayike siluqoba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.